Kulabanye abathi bengadla indumba baqunjelwe abemthwakazi babe sebesithi bafuna iZimbabwe iqunye phakathi babe lelizwe labo lemthwakazi abalalele kathesi ngikhuluma ngingakababophi bazakhuluma bakhulume baguge bafe iZimbabwe ilokhe ililizwe elibambeneyo akula muntu ozalehlukanisa leli lizwe nxa bengabantu abatshelekayo abathule basebenze lohulumende baphile akula lizwe elingavumela ukwehlukaniswa i-United Nations Charter inaza iZimbabwe njengelizwe elilodwa akula muntu ozakwehlukanisa ilizwe leli uyabe ufuna ukuqunyelwa impilo yakho
kusarana kokareba